Ugatsha lukahulumende olweZimstats lwazise ngeviki edluleyo ukuthi imali edingwa yimuli ngenyanga ikhwele isuka ku-$15,000 yaya ku-$17,000. Kodwa izisebenzi ezinengi zithi kaziholi limali. Ababalisi bona abathi kabasoze babuyele emsebenzini ngeviki ezayo bathi bahola imali ephansi kwenkulungwane ezine $4,000 kuphela. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iPTUZ uNkosikazi Nokuthula Hlabangana uthi kumele bahlawulwe ngemali yeMelika ephezulu kwe-$500 ngoba izinto zonke sezithengiswa ngemali yaphandle.
Khathesi landlord abanengi bafuna imali ebhatalwa nge-US dollar kumbe ngamarands. I-full house khathesi uzuyithola i-rent bafuna 40 between 40 US to 50 US dollars. So lokho kutsho ukuthi ababalisi sebeqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charger 20 US dollars kumbe 400 rands. Isalary half of isalary kambalisi.
Uthi njalo ababalisi kabasenelisi ukuhlawulela abantwababo esikolo.
Wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 bond. Uteacher yena uhola 4,000 bond. And the equivalent babesithi either abazali babhadala 200 to 250 US dollars.
Amazwi kamahlabangana agcizelelwe ngunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo yena othi ngokubala kwenhlanganiso yakhe imuli idinga i-$49,000 ngenyanga hatshi i-$17,000. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele aholise izisebenzi i-$580 ngenyanga. Umoyo uthi bakhona abanye abaqatshi asebevuma ukuhlawula izisebenzi ngemali yaphandle.
Sibona abanengi bathi ingxenye izabhadalwa imali yeMelika. Ingxenye izabhadalwa ke imali iyaphakathi kwelizwe RTGS. So siyazama ke ukuthi sibonisane labo abaqhatshi.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi njengoba uhulumende esithi kalamali kumele adinge ezinye indlela zokuhlawula izisebenzi ama non-monetary incentives ngesiNgisi.
Uhulumende engxenye engadinga ama incentives okunika ama teachers ukuze ba complimente imali enlutshwane abayitholayo.
Ngeviki edluleyo uhulumende wazise njalo ukuthi ukugugudeka komnotho kumbe i-inflation yehlile kancane isuka ku-800% yaya ku-761%. Sibuze ukuchera ukuthi lokho kwenzakale njani bona abantu bekhala ngokuthi intengo yezinto iqhubeka ikhuphuka.
Inflation yehliswa ngokuthi intengo le iyabe isehlile mbijana. Kodwa nxa sifuna ukuthi sibone ukuthi intengo le isi-affecte i-cost of living yini, kumele sibone enyangeni ezizayo.
Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi, ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi ngempela izisebenzi zikahulumende ikakhulu ababalisi kumele bakhwezelwe iholo. Uthi okudanisayo nje ukuthi esikhathini sonke esedluleyo umnotho welizwe ubuwiswa izitha obekusenza kube nzima ukuthi uhulumende athole imali yokuhlawula izisebenzi zakhe ngemfanelo.
Sokutshengisa nje ukuthi umumo wezinto vele wona mubi, kodwa ke umumo lo phela yiso wethu sodwa mpomo. Umumo udalwe yena le ndlela kade kusenziwa khona, kade kusenziwa khona ukuganga abantu belokube limazi imali yethu amandla.
Abongi labo bake bakhalala umsebenzi okwenyanga kodwa bakhala zoma ngoba baze babuyela emsebenzini bengatholanga lutho. Kusazobonakala ke ukuthi kudaba lokukhalala umsebenzi kwababalisi induku loxakuxaku kuzawela ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.